Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Teleli tuba ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa ancitha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChitungwiza.
Asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa bujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela.
Udubo lokusilela kwamandla kagetsi luqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakobulawayo liseminyameni kusukela ngeviki edluleyo.
Kuliqiniso ukuthi amagetsi aludubo ilizwe lonke, aludubo kobulawayo, ave ludubo lakumawadi. Lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo.
Idale le-High Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala oselengxenye yomnyaka evalelwe esitokisini engathoniswanga icala lakhe.
Umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe, i-Constitution, and kulowe ZANU-PF, ma udlelana le ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ancitshe imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhefu lekhisimusi eChitungwiza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi somnyaka. Umbuthano lo bumele wenziwe eHuruyatso eSt Mary's Hall ngolwesihlanu olwedluleyo, kodwa amapholisa awaphanga isizathu sokuthatha leli nyathelo lokuvimba lumbuthano. Lokhu kwenzakala ngemva kwamalanga ambalwa amapholisa encitshe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuqhuba umbuthano wokuhlanyela izihlahla emaswingo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi amapholisa enqabele umbuthano wabantu. Angifuni mina ukuthi ngithi ewebandla le-CCC ngoba le-Chamisa labalandeli bakhe angikholwa ukuthi balibandla. Lezi zathu zami ezenza ngitsho njalo. So kuyadanisa ukuthi amapholisa abenqabele ukuthi benze imibuthano le ababejonge ukuyenza. Kodwa ke asingalaqiniso lakho ukuthi amapholisa anqinekene phela kufuthi singakhangela abantu bakachamisa kujayele ukuba lobudlwangudlwangu lodlakela. Mhlawumbe amapholisa anqikeneke ukuthi nxa kungabuthana laba bantu kuyaba lodlakela, ngoba vele bona nje abantu abalandela uChamisa iningi labo ngabantu abalobudlwangudlwangu. Hey, ku-social media lapha bayachinga bakhuluma izibhongobhiya zenhlamba. Ungavele ukhulume ngani uphikisana labo, le mbono yabo bayakuthethisa bakwenzeni baku. So khonoku ukuziphatha kwabantu abalandela uChamisa mhlawumbe yikho kwenza ukuthi amapholisa agcine enqineka ukuthi angabayenzi babuthane. Nxa bezaba lezibindi zokuthuka abantu ku-social media, pho ungabahlanganisa ndawonye selihlangene physically kuzaba njani? So ngicabanga ukuthi mina amapholisa lawo erongo enjalo, kanti lokuziphatha kwabantu abalandela uChamisa akutshengiseli ukuzotha le seriousness yabantu abathi bayi-alternative yeZANU-PF. Basuka baziphathe babe lobudlwangudlwangu njengayo iZANU yakhona abathi balwalayo. So kugcine kungasakhanyi umehluko.
Lona ibandla le-CCC ngokungabi lengatsha zalo ukubona njani?
Kanti vele lona lizakuba libandla ibandla njani elingelasisekelo sombuso. Angithi ngesilungu kuyathiwa khona khona a political party must be a body corporate eyanelisa elamandla to sue and to be sued, ngoba iyabe ilesisekelo sombuso to a constitution. Iphinde ibandla liba libandla ngabantu libe lama structures. Kodwa kwakade sikhanya ilibandla lelithiwa i-CCC kalikho. Into ekhona nguChamisa olabantu bakhe abalandela yena. So khona lokho kusuka kuhlupheke kubaxake, yikho bazaqhubeka bedliwa kukhetho. Kodwa mina nxa ungakhuluma labo bathi bona bale strategy licebo kumbe liqhinga, kodwa iqhinga labo lelasuze lisebenze eZimbabwe, ngoba eZimbabwe abantu balandela amabandla njalo kuzahlupha very soon, ngoba uzathola ukuthi umnumzana uChamisa yena ufuna ukwenza izinto zakhe ezekhanda lakhe engela accountability system emenza laye abe accountable. So ngeke ufune ukuthi wena uhold abantu to account to account yakho kade kwenza kuma MP efuna ukuthi ama MP balabayekele ukuthatha imali leyana ebayiphiwe eParliament bamlalele, kodwa yena engafuni ukulalela ukuthi kube lesisekelo sombuso sisebandla lesizenza ukuthi yena laye akho kube lendlela yokuthi laye alalele. So yena ufuna ukuthi alalelwe kodwa engafuni ukulalela. So kulenkinga khona apho ukuthi angiboni mina be serious. Nxa ukuthi ba serious ngokuthi bafuna ukhipha izano embusweni, ngabe benza ngcono babe lebandla ayekele ukwenza iproject le ibe personal project, ngoba lapha yena uzigijimisa lokwakhe njengomnumzana uChamisa akulabandla alakhaya. Futhi experiment yabo le abazama ukuyenza bethatha ama notes abawathatha kuSerge Popovich umsebien lo train abantu ngokuorganize ama protests awe canvas akusoze kusebenze eZimbabwe.
Aloke ngomnumzana Angleston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Udubo lokusilela kwamandla kagetsi liqhubekela phambili, iningi lezakhamizi zakwobulawayo lisemnyameni kusukela ngeviki edluleyo. Abahlali baka Ward 3 babikwa behlangene leziphathamandla zenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Distribution Company izolo, lapho abatshelwe khona ukuthi lolu hlupho luzalungisiswa kunsukwana ezilandelayo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lommeli webulawayo East edalele eParliamente umnumzana Ilos Nyoni ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo lakumawadi. Lami khonapha ngekhaya kulodubo olufanayo. I-challenge ka-Ward 3 kusukela ngolesine ebengela magetsi lakhathesi lokho ebengela magetsi kube le transformer edubukileyo yahle yafa, eyiyo encedisa isigaba sonke esikhona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku-Ward 1. Izakhamizi kube lo mhlangano le-management ye-ZESA ekade ikhokhelwa ngubabujaji onguye u-regional manager we-ZESA. Okuphume lapho bathembisile ukuthi kuzadingwa enye i-transformer ifakwe khonapho lapho okufe khona i-main transformer yangkhona. Uduwo adebethi bahlangana layo i-rig okufanele iyekhiphi iyethwala i-transformer leyo isukela nxa ngizwise kuhle eMakhandeni isiza e-Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency and nxa kungelamlilo wamagetsi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagetsi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha. Nxa bezibulele zabaningi sebefake kuma deep freeze amagetsi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss ku-business. Antsho siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa, about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagetsi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagetsi.
Njengamalunga edale lePhalamende, ligcine nini ukucubungula lolu daba, njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagetsi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagetsi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edamu leKariba ayehlile kakhulu. Okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulo ukuthi kube yizero.
Hello ke ngumnumzana Elo Sinyoni, ummeli webulawayo East edalele eParliamente obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Idale leHigh Court lamuhla lizahluza isicelo esitsha sommeli wezengeza West edale lePhalamende njalo elilunga leCCC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. USikhala uselenyanga eziyisithupha evalelwe eChikurubi Maximum Prison ngemva kokubotshelwa icala lokuphehla uDlakela. USikhala izolo wethule umbiko efisela uZulu ikhisimusi enhle njalo esithi lanqa ebotshelwe ize akalanzondo enhliziyweni yakhe kodwa ugcwele uthando oluqondiswe ngitsho lakulabo athi bayamhlukuluza. USikhala ukhuthaze umkakhe kanye labantwabakhe ukuthi baqine njalo bengaze bephuka umoya ngokubotshwa kwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla sebandla leCCC ngapha kwele Melika umnumzana Tim Muringai.
Kuhle lokho esikubonayo ukuthi amagqeda kanumzana Sikhala sebecela okunye okwebheli. Sesibona ukuthi sehlale etilongweni for 6 months engelacala. Ye into abayikhulumayo ukuthi wayejojozela iUdlakela eZimbabwe. Ngithi mina they need to look it in a contextual manner. Ngoba iconstitution yeZimbabwe singayikhangela iyavumela ukuthi abantu baproteste ma i-government ingayenzi lokho okumele iyenze khona. Siyakwazi ukuthi kule mthetho ofakwayo for abantu bezanu PF labantu bonke beZimbabwe jikelela. Siyabona ukuthi kulabantu abatshontsha izimali ze-COVID njenge-Obadiah Moyo wakhutshwa etilongeni. Sabona i-drugs gate bakhupha abantu bona laba ejele. Sabona futhi u-Henrietta Rushwaya ethatha igolide elingavunyelwa ukuthi umuntu ahambe lalo lathathwa lahlela confiscated lapha sefike eSouth Africa sethumela udriver wakhe. Singakhangela amacala abantu bezanu PF or zanu PF linked amaningi. Sibona ukuthi hayi umthetho abawusebenzisayo kulowe Zimbabwe iconstitution and kulowe zanu PF ma udlelana lezanu PF vele umthetho is not applied to you equally. Siyabona ukuthi ujudge owakhipha uSikhala last time emnika ibail uJustice Ndewere bamkhipha bamxotshe emsebenzini ngoba wayelandela umthetho.
Lithi uSikhala uhlukuluzwa nguhulumende weZanu PF kodwa iZanu PF ithi ayilani lokwenza lalolu daba. Ngokunjalo ithi lutaba oluphethwe imithethwandaba njalo isebenza izimele.
I-Constitution yeZimbabwe ikhuluma ngokuthi umuntu ma engakagqwetshwa for indaba yakhe, they have the right for bail and then uhlale according to the conditions. But sibona ukuthi uMnumzana Sikhala liqhawe elingayisabiyo ukukhuluma lapho okurong khona, ngoba uMnumzana Sikhala is a lawyer owayemelela indaba kaMore Blessing Ali indaba yezelizwe loku lezana uPF ukuqunywa okwenza uMore Blessing Ali wamjikela emthonjeni. So indaba le yabathi bona basebenzisa umthetho obalandela amagqwetha eZimbabwe, hayi mina ngithi abakhuluma iqiniso. IZimbabwe imele ibe labo sikhala abayi 15 million, hayi siyabe sesile inkululeko lokwenza into esiyifunayo lati. Kathese into abayiyenzayo yayiyenzwa ngabo Smith yona le.
Alo ke ngumnumzana Tim Muringai oyibandla le-CCC ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni loNtungamile Nkomo we-Studio 7. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sagas nani balaleli be Studio 7 ngufeliqiniswa lo khulumo wase Lupane eJabuka eGhana. Kunendaba yama sanctions la aseZimbabwe ukuthi wonke amazwe eAfrica akhalela ukuthi ama sanctions aseZimbabwe kumele asuswe. Aqoquzela iAmerica, ancenga iAmerica ukuthi iAmerica ayisusi lawo la ama sanctions. Yebo, right ngaleyo ndlela. Kanti why betshela iAmerica bengajeli neZimbabwe nabomnankagwa labo nabochiwenga labo nabo labo chuma labo nabo bonke labo abezana ukuthi ayilandele phela amalungelo abantu, abantu abave namalungelo, kungabi khona ukuhlukumnyezwa kwabantu ukuze nama-sanctions phela aphele. Bengajeli i-America ukuthi i-America kayikhipha ama-sanctions kodwa iZimbabwe bayishiya ngaphandle. Ababatsheli nabo mnangakuthi nawe ndoda phela ma kuwukuthi ama-sanctions uthunothaphume, yebo uhlukumeza abantu, sebenzisa ilungelo labantu, abantu abasebenzise ilungelo labo, hhayi ukuthi kube khona abantu abahlukunyezwayo. Kuyabi nje kuma elections baningi abasazoshaywa, baningi abasazova. Yona la mama neSenegal, i-president yeSenegal ikushilo lokho, uRamaphosa nayo ukushilo lokho, wonke amazwe nje iBotswana naye kuye yakusho lokho ukuthi ibacela ukuthi i-America ifingabe iyasula ama-sanctions. Kanti why bengajeli yena uMnangagwa ukuthi uMnangagwa phathe abantu kahle, akube namalungelo abantu, ngoba nathi siyalo ukuthi ama-sanctions afunde, kodwa bona batshela i-America yodwa. Manje kuyiwa kuma-elections kusazofiwa, hhayi kancane, abantu basazogijima ngoba vele namanje nje bayagijima kakhulu futhi, hhayi kancane.
Salibonani, salibonani Studio 7, vuka njani? Mina ngizwa laba abe-MDC omonzora bacebethi bayawina bathi 66%. Ya azothi abantu umuntu uyavunyelwa ukuphupha noma emile njengedonki straight. Laba even i-0.5 abayenzi kwi-next election. Ngathi besehluleka nje ukuba labantu kuma-constituencies wonke, abala representative kuma-constituencies awo, ngitsho ne-party yabo ayibambananga. Nanko abanye abantu abezanga, nanko abanye abantu bavinjelwe. Ikukhuluma nje kusiyafika nje i-MD, kusiyafika nje i-election babe yinyinto njengaziwa. I-MDCT eyangena ku-election ka-2018 ikhokelwa ngumakhuphe, ibiqine kakhulu kwedlula lento kamonjura le. Ikuphela kwakhona nje basebejoyina nje ukuba khona ku-history yokuthi bakhe baba kwake kwaba le-MDC. Ilinto asebeyibambelele njengalaba abanye ababambelele ukuthini kwake kwaba lezaphu balokhu besebenzisa igama layo, kodwa into eliqiniso ukuthi izinto ezingasekhoyo lezo.
Sanibonani balandeli baka-Studio 7, nani basakazi. Yeah, eish, nokudana kakhulu ngokwenziwa libandla leZANU-PF nabantu abalikhulumelayo nabantu abalikhokhelelayo. Leli bandla leli lilokuganga nokuphala okukhulu leli ngoba sikubona la phambi kwabantu so yitsho isitori sokuthi hlabela iculo lokuthi abantu bengachawa ngoba phambi kwabantu. Xa sebevodwa ngali batshelani ukuthi abantu abachawa ukuze beqonde. Sikubona la ensiza abatshayi wabantu sokubotshwa abantu abangaki manje benikwe yibi izimoto zaphuma zazobarikita abantu la. Sizokubona la since 1983 to 1987 babulawa abantu bemathepheleni lemidlands. Sokwabotshwa abantu. Angithi uyabona ukuthi nxa ungawo ungayisapoti izanu ufanele ukuthi uvelelwe into embi bekutshaye bekubophe bekubulale bekuncitshukuhle. Yizo zonke lezi zinto izinto adefuze zitholwe ngumuntu waseZimbabwe njengoba siye phina ngisapoti party ngisizalwane nje seZimbabwe angikho ku-CCC angikho kumthwakazi angikho kuzanu nje ngiyumuntu waseZimbabwe kodwa uyibonayo into embi ofuze siyixele eyenziwa yizanu yiyo yona le yokuthi bakhuluma okunye phambi kwethu sirevodwa bekhuluma okunye yikho ngalifanisa nje lonwabo leli bandla liyathintathintsha nje liyaguquka upresident omutsha i-new dispensation le akulalutho njengalo walwenzileyo umgabe wayengcono
sanibonani sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hayi sakhala sikhalile ngalo mnangagwa lo hayi sohlala sikhala mpela yabona kube ngayo ukuthi akhona kuya ngeqiniso mpela hayi umnangagwa vele ukuba ngupresident akufanele lo yazi ukuthi abopresident abaclean manje unqiniswa kwamanye amazwe alabo president abaclean abahlonipha abantu ngokungabi lenhloni lokungazi uyapho ukuduma kuphela yena kodwa iqiniso into ayikholisayo ukugiba indiza kuchina lokudlalisa imali imali yatholwa ngabantu abangazi umsebenzi wabo kambe le mali ayidlalisayo engakho yokuhamba emazweni abantu esiyavakasha kube nga ayiwezi umehluko kompani emakhaya ezibhedlela kula mithi izibhedlela zifile into yonke nje akula nto nje iright khona panekhaya imali ayidlalisayo engakho futhi kayiwezi umehluko lale mali le ephiwe ama MP angela ncedo angabonakali ukuthi ayenzani hayi kodwa okunye kuzisa ubuhlungu mani hayi leZANU-PF le mina ngihlezi ngitsho laba vele akuso government la ngendlela abahlukumeza ngakhona abantu ngendlela ababulala ngakhona abantu laba bantu bayabonisa vele ukuthi abavotelwanga ngabantu kanti why bengahlonipha amalungelo abantu why bengahlonipha abantu behlukumeza abantu ngaleni why umnangagwa uhlukumeza ngabantu abantu ngaleni zwila le ayiyenzele bathwini why ma ethi ngumuntu wavotelwa abantu ngupresident vele kunapresident ofana nalo ilizwe lakhe ukuthi upresident kalila uvele umbone emehlweni nje ukuyisela lo ngumbulali lo muntu
estudio 7 salibonani livuka njani labalaleli ye eofisini le CCC kulezi insuku akusakhulunyisana abantu bakhona bayaphambana kuphela ngathi kuse toilet akusakhulunyisana akusathenjwana eku CCC ayi ikusokuyabonisa manje ukuthi ileader yakhona yiyo engathi iphambene ayihlalisekanga ayilasithunzi so abantu abayaba befisa ukuvota bangabe besavotela iCCC ngoba iCCC sekuyinto yinye lezano kuyafanana iCCC lezano emofisini lakhona bayaphambana abantu bakhona bakhulumisane ngathi kuse toilet so hayi sekuphelile ngale party yanini komthwakazi wozani la komthwakazi 3 iyo ilena iMRP ngabe ngcono kakhulu noma ingangena yona igcwale kuParliament parliament yakho ningaba lengqondo futhi ngaba labantu abalengqondo not la abantu beCCC abakuParliament abaphume
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulezakhamizi zomango wetireya esigabeni senkabazwe ezilahlekelwe zinkomo ezifika phose amachumi amabili ezichaywe ngumbane. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi izinduna sezincome ilanga lokubambana ele-Unity Day elilikhefu lakusasa. Kwezemelika, amalunga ekomiti yedale le-Senate izolo avotele ukuthi incwadi zemithelo ye-tax kamnumzana Donald Trump iphanyekwe emphakathini. uTrump nguye yedwa umongameli welizwe leMelika ongazange aveze incwadi zamatheksi njengalokhu okwenziwayo yibo bonke abayabe bedinga isihlalo sokukhokhela ilizwe leMelika. Kulokwesabela ukuthi uTrump wayengabhadali kuhle imithelo yakhe ngemfanelo okulicala elingadala ukuthi agwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezimbalwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umbuso kamongameli Joe Biden ubona njani.
Nxa singakhangela umbuso kaBiden, ngibona ngathi uBiden wathatha umbuso exactly njengokuthatha kukaObama. Ungakhangela uClinton ephuma esihlalweni watshiya imali eningi ukwedlula izinto engazithenga, lokho kuthiwa yi-surplus. Kwaba le mpi ye-Iraq leyana imali yonke yahamba. Wathi ezethatha u-Obama kuBush, ilizwe lisegodini elitshona lisiya khona. UBiden wazathathelwa ngu-Trump. UTrump watshiya ilizwe lisegodini elikhona le elalibangelwa ilubhubhane lolu olwe-COVID-19. So ke ekusukeni kwakhe kuze fika kathesi iminyaka le embili, ngibona ngathi uzamile kakhulu. Ngoba ungakhangela imisebenzi ibuyile e-America lapha, ngibona ngathi ongasebenziyo ngongafuniyo usebenza. Ngoba ungakhangela izindawo zonke ziyabiza isisebenzi, now hiring yonke indawo. So ngibona ngathi wenze kuhle kakhulu. Njalo lelizwe leli kufanele ukuthi ngabe khathesi liku-recession, ukuthi ngabe lisegodini. Kodwa ke lokho libambile ngoba igodi leli ligejwa ngumhlaba wonke impi le e-Ukraine. So ke yena ubambile khona laphana ungathi kubambekile usaqhubeka. Nanku lama elections wona la term elections wenze kuhle kakhulu.
Manje nxa ukhangele ubona ngani umongameli Biden ulakho yini ukunqoba kukhetho oluzayo?
Njengoba sengitshilo lapho ukuthi wenza kuhle ngokubona kwami okwakhathesi i-economy le. Ngoba engikunanzelelayo lapha e-America ukuthi lo umongameli owenza kuhle kwi-economy nguye obuyelayo embusweni. Lapha kakukhangelwa ukuthi ungubani, uqakade okunganani, usuhlala isikhathi esinganani, ufunde okunganani. Bakhangela izinto eziza kwenza ukuthi kube lentuthuko, yikho kwenza ukuthi umuntu avotelwe. Nawo ke lapha ngokubona kwami kungahamba kunje kusiyafika ku-2024 mbona ngathi angaba lethuba elihle lokubuyela. Kodwa ke mphinde futhi ukuthi ngabe ngiyime ngimcebisayo ukuthi ngabe yime engilaphana e-White House ngimcebisa, benza mlanda ngimtshele ngidaye mdala, ususebenzile kube kuhle ukusebenza kwakho, siyabonga ukusebenza kwakho, hambe phumula ukube labazukulu bakho.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe weleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika esigabeni seTexas.
Hey. Manai. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window amthova. Khonja njanga window amthova. Zwan. Khonja njanga window amthova. Zwan. Kontanjango window mtova. Manai, kontanjango window mtova. Zwa, kontanjango window mtova. Zwa, kontanjango window mtova. Zwa, kontanjango window mtova. Zwa, batingu lova. Uchara skela kutona mtlanya lova. Uyazi ngilise nteneya, utiki miyena agalanda buzon lobola. Aswa sikiri tingi ya tombola. Yonki chapu vela ngia bakola. Amba yelo, abamnyama jenge Coca-Cola. Ngapalanga phansi ngamavire enqola Ngkhonja njanga window mthova Khonja njanga window mthova Zwa Khonja njanga window mthova Zwa Khonja njanga window mthova Manai Khonja njanga window mthova Zwa 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 Mina so pare Iplan njanga chomde mbare Ngilenkanje ngedonke tare Anzwakali nje mina njanga chukele sawe
ongimelele mawusuvaya mafuna manamba mizokhaya
uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Amapholisa ancitsha imvumo ibandla le-CCC ukuthi liqhube umcimbi wokuthakazelela ilanga lekhisimusi eChidungwiza. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.